Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mntwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 20 lwezi 2018 igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje ibandla leZANU-PF likhangelele ukuthi namhla uhulumende uzakwethula ibudget ezalungisa ukuhlupha uZulu.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele okuhambelana loZulu. Imali eningi kumele ayifake kwezimpila kahle. Kuningi okufiswa ngabantu kubhajethi yomnyaka ozayo.
Besikhangelele ibhajethi ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili. Ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo okwakuqala uma sikhangela ifiwe.
Abantu bethula ababhekane lakho nsuku zonke.
Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka ukuvelela ingozi le evele endaweni yakithi Libane Komusa. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale evelele ingozi enje ehlale phansi kunganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufike usuku lwanamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF likhangelele ukuthi umnumzana Mthuli Ncube umphathi ntambo kahulumende wezemali ayethule ibhajethi yomnyaka ozayo ethuthukisa ezempilakahle ezokulima njalo ezakwenza ukuthi uvuselelwe ubudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe. Ibandla leli lithi kuqakathekile kakhulu ukuthi uNcube aguqule ezempilakahle ngoba uZulu ogulayo angeke athuthukise ilizwe. Okwamanje amaphilisi adula okumangalisayo kwele Zimbabwe. Uncube uza kwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali yesizwe ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika. Umnumzana Frank Guni, umsekezeli webandla leZANU-PF, uthi kuzamele uncube enze izifiso zikaZulu.
It is my belief that the highest allocation should go towards the health and human services in Zimbabwe. The second issue is on infrastructure development.
Kumele umnumzana Mthuli Ncube akhangele okuhambelana loZulu. Imali eningi kumele ayifake kwezempilakahle ngoba abantu kumele baphile kahle. Okunye njalo kumele afake imali eningi kuhlangothi lokuvuselela ubudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe.
We are looking at Zimbabwe projected to have a drought this year for long harvest because of weather conditions. It's predicted that we'll have El Nino. So I think the government of Zimbabwe should focus a lot of money towards agricultural services.
Sikhangelele njalo ukuthi adinge imali eningi yokuphandela uZulu ukudla njengoba kuza kuba lendlala lonyaka enziwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kuqakathekile ukuthi kube le mali eningi njalo enikwa uhlangothi lwezokulima.
Without health, then we have a sick nation. A sick nation cannot defend for itself.
Sikhangelele kakhulu ukuthi uNcube afake imali eningi kwezempilakahle. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lizivikele. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthuke. Ilizwe elilabantu abagulayo lingeke lithuthukise ezamabhizimusi.
A sick nation cannot fend for itself. A sick nation cannot even attract investment.
Umnumzana Frank Guni, umsekeli webandla leZANU-PF, besixoxa la ekhona lapha eWashington DC. Kunengi okufiswa nguZulu kubhajethi yomnyaka ozayo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abantu abakhubazekileyo loZulu jikelele usethiye udlebe elinde ukuphawulwa koluhlu lwendleko zikahulumende. Bethi uhulumende kumele aqakathekise imfuneko zikaZulu maqala, hatshi ukuchaphaza imali kunhlelo ezingaphathisi uZulu. Abantu abakhubazekileyo bathi bakhangelele ukutholiswa imali kwezemfundo lemichina esetshenziswa ngabantu abakhubazekileyo. Usenetha Watson Kupe omele abakhubazekileyo edalele parlamente uchaze ukuba bakhangelele ibudget elomahluko ezaletha intuthuko kumpilo kaZulu.
Sikhangelele ukuthi this time kube lokuimprova, kube le mali efakwayo emala le education, emayilana lokuthenga ama assistive devices, ama wheelchairs, emayilana njalo lokuthenga amaphepha ebraille abantu abangaboniyo ayaswelakala, emayilana lokuthi abantu nxa bedinga ama tablets atholakale.
Usenetha Kupe uqhubekele phambili esola okubili ekhulwini okwaphawulwa umphathintambo wezomnotho ethi kubaphilisa nzima.
Uhlungu ikuthi khona nga uminister of finance uprofessor Mthuli wathi efaka yena lani 2% yaba exclude ama transactions athenga ama assistive devices wonke ukuze nxa ngisenziswa nansi yabhadala ngeyikwe cash ngifuna ukuthengela umntwana iwheelchair oyi-disabled i-2% iwe exempted.
Ilunga ledale lephalamende ebulawayo Central unkosikazi Dr. Sibanda uvumelane lo Senator Kupe ethi ezemfundo, ezempilakahle lokuhlala kwabantu kumele kuthole imali ethethuthu, hatshi ukupha ezebutho imali enenyi ngoba ilizwe alikho empini.
Ama key ministers sikhuluma khona kwezempilakahle, ezemfundo, sikhangela nalapho esihleli khona esingathi local government. Sikhangelela ukuthi budget le umnyaka lowu kuke kutshintshe bakithi baphiwe imali ezenelisa.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Sithole uchaze ukuba ukhangelele ibudget ezaqeda ukusilela kwamafutha, ukutholiswa kwemithi ezibhedlela kanye lokudala imisebenzi ezweni.
Besikhangelele ibudget ezayenza ezomnotho ziqhubekele phambili, ikakhulu sikhangela ukuswelakala kwezinto eziqakathekileyo. Okwakuqala, uma sikhangela i-fuel, khanya njalo ama-queues ezimota lokho esiya phambili besicabanga ukuthi sokuphelile. Besikhangelele njalo ukuthi imithi ezibhedlela kuma-pharmacies kayitholakale ngentengo abantu abayenelisayo. Besikhangelele njalo i-budget ezayenza ukuthi uZulu enelise ukuphila ngendlela engcono, hathi lokho kwenzakala kathesi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Ncube oza kwethula loluluhlu okwakuqala ulomthwalo omkhulu wokuveza inhlelo zikahulumende ezingahlenga uZulu ebunzimeni obukhona elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC.
Iphephandaba le Herald libika ukuthi idale le cabinet selethule iziqondiso zomthetho ozabunjwa owe Provincial Councils and Administration Amendment Bill zokupha izabelo amandla okuzibusa. Iphephandaba lechronic libika ukuthi kulabantu abathengisa inyama yedonki obulawayo besithi inyama inyamazana. Isidumbu sikamuyi uSandile Mguni lokhu sisemgodini eGomoza esiqintini selupane esabelweni seMathuleni North, lapho alunywa khona inyoka wafela phakathi. Lokhu kwethulwe njalo liphephandaba lechronic. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi abantu lokhu bedideke ingqondo ngokutsha kwabantu abafika amajumi amane ebhasini e-West Nicholson lokulumata komlilo endaweni ezijiyeneyo eZimbabwe.
Zozwayo ngalinyanga kaLwezi, umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe-Media Center ukwethulela ingxoxo ezibhathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezulu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhuthwa yileli thuba.
Lesike isikhathi senu phela ukuthi like lethule elikufisayo kwezethu sikhulume sibe banengi khona emsakazweni. Ye, siyabonga. Ye, siyakwazi ukuthi phela kulezikhathi eziningi ukuthi lizwe ukuthi kuyini esililethela khona, sixoxa labantu abaningi. Ake lizwe ukuthi kulani namhlanje okulandelayo.
Mina ngisuka endaweni yasemaphisa. Istudio 7 liyenza kuhle sibili. Kodwa ke sisola khona ukuthi lati siyalithumela ama-messages sifuna ukuthi lisifonele sikhulume emsakazweni. Kali kwenzi lokho asikwazi ukuthi likhetha kanjani ukuze bakhulume kumsakazo. Kathezi ngithumela i-audio le ngifuna liyibale. Mbeni lizayibala mbili zakwekela futhi njalo asazi. Ngoba sizobuhlungu kulezinye izindaba lapho ezikhulunywayo esabe sifuna lati ukuthi siphoselethu kodwa sihluleke sifuthelane nje sihlezi silokhu silalele. Ngiyabonga.
Ukanjani msakazi womuhle? Gama mina ngikhuleka uMathe ngizalwa endaweni yaseLibhani. Khathazekile lokuzwa ubuhlungu lokwethuka okuvelela ingozi le evele endaweni yakithi iLibhani eGomuza. Yazi kubuhlungu ukuthi umuntu ahlale evelele ingozi enje ehlale phansi unganamuntu omkhiphayo from ngolwesine kuze kufika usuku lwanamhlanje uthe ulunywe inyoka kungabi nomuntu omkhuphayo kwehlule ama-department wonke awelizwe. Inde kuzoba buhlungu kulo mlungu othi yena othi konkona akula nyoka phansi kodwa laye ethi ujike 30 meters down kazange wafika ujike njani 30 meters sokusele i-15 meters phansi ukuthi ayofika phansi. Ubone njani ukuthi akula nyoka ngoba i-15 meters leka ifikanga uthi uphenduke ku-30 meters away wachekwa wathi akula nyoka. Kungani angamkhiphanga amanga ukuthi akula nyoka usabeni ukuyafika phansi. So into ebengifisa msakazi womuhle ukuthi angazi ukuthi lingaxhumana laye njani uRose Johnstone loyo umlungu loyo ethi chaze kabanzi ngokuthi wehluleke kanjani yena ukuyafika ku-45 meters ngoba ethi yena ujike ku-30 meters kodwa akula nyoka. So bengifisa ukuthi imali ingaxhumana laye lo Rose Johnstone lo ongunye owezinyoka othi ujike ku-30 meters ngoba siyabona lapha imeseji yakhe iyajikajika lapha ezinkundleni ku-Facebook. So ukuthi achaze ukuthi yena ujike njani ku-30 meters engafika ngaphansi wabona kanjalo ukuthi hhayi akula nyoka la ngoba ngeke sivume ukuthi akula nyoka yena ejike ku-30 meters engayanga ngaphansi ku-15 meters. So umuntu kubuhlungu lokho ehleli sinzo lesine until namhlanje. And into engizibuza ngayo ukuthi kuma department lawo abo lokhu zena ekhaya abama game reserve laba abalayo yini into yokugqoka ukuthi bengene phansi. Ubuhlungu lokuthi umfowethu ehlale phansi engazabusuza aphinde abonakale ancwatshwe ku 45 meters phansi. Kubuhlungu kakhulu le nto le evele ekhaya ngenyoka le. Hello melo long forward.
Hello you all in Debele. Mina ngu Champion Dube ngisendaweni yaseBotswana eFrancistown. Ngikola bensebenzela khona. Ngikulaphinzela khona kuseKezi eChelanyemba. Impilo siyiphilayo ngapha yesh. Inzima kakhulu. Imali ayibonakali. Yafana nje lasekhaya lasemazweni onke nje yayi. Impilo khona kuleke kahle sidinga usuku lemini izinto lasekhaya ukuthi uthumele izinto ekhaya kufuneka imali inkalakatha yemali. So impilo yakhona esiyiphilayo inzima. Abohulumende la ngayazama nje ukuthi ngabe uyavuselela ilizwe lethu sikwazi ukuthi sibuyele ekhaya sizosebenzela ekhaya njengabanye abasebenzela emazweni akibo. Ngimile khona lapho. Ngiyabonga.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Ufuna ukusithumezela hamba ku WhatsApp ufithizele konke namphela ku recorder bese sithumezela ku WhatsApp unombolo ethi 0120246503188. Ye, siyabonga kakhulu. Yena kokulandelayo
mina ngise Indiana please Indiana Midwest iyaqanda kulezi insuku iyaqanda kodwa isiyakhitima nje sikhitima ngemsebenzi
igama lami ngusisa ewezomculo ngaziwa njengosisa senkosi ngingumculi wemusic okuthiwa yimaskandi.
Angene kusigaba leso silandelayo wathi siboneke ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uthi ilizwe lakhe kalisoze lihlamukele ilizwe leSaudi Arabia elethiswa umlando wokubulala intatheli zindaba uJamal Khashoggi. Ilizwe leAustralia lithi selibophe amalwecatsha amathathu adabuka kwele Turkey akade becatshangelwa ukuthi bebefuna ukubulala abantu abaningi kwele Australia. Yes, siyabonga kakhulu ke wathi ke sizwe ke okunye okulandelayo khonapha Studio 7. Yes, ulukandaba kuhlelo lapho ke esiqoka khona lezizalwane zeZimbabwe esihlala kule Melika. Lamhlanje silo mnumzana Mandla Mkhwananzi. Mkhwananzi kunjani?
Hayi, siyaphila sithobele njani khona ngapha Washington.
Hayi, siphila kakhulu uhlala ngapha khona.
Mina ngise Indiana please, Indiana in the Midwest. Kuzolaba Chicago ya.
Yeah, kunjani khona?
Iyaqanda kulezi insuku. Yekanda kwethe siyakhitima nje sikhitima ngemsebenzi.
Ye, kunjalo. So singathi lapha wabuya nini vele kwelo mele?
Lapha ngifike ngo-2000. Exactly the same time ngatest ngo-2000, yeah. 18 years ago.
Singathi uhlala lapha eMelika kunjani?
Hayi, sesihlezi. Sesiyakhile silabantwana. Sokusekhaya. Home away from home, yeah.
Mm-hmm. Singathi lapha-ke ubaba uMkhwananzi wenzani?
Hayi, lapha ngiyasebenza lapha. Ngiyasebenza. Futhi ngisebenza kwezemidlalo, eze soccer. Ngiyaqeqetsha abantwana besikolo imidlalo, ibhola. Kuphinde ngibe nginompembe njalo.
Yes, singathi ke uyayishaya impembe esilokhu zwayo. Awuyiginyi impembe nxa ungabona ukuthi.
Hayi, hayi. Sengikwenze, sengile 11 years now.
Yes.
Ngiyathola sibili lesicoco lapha within the state.
Yes, ngathi lapha vele inxa sikhangela inguqu yayingani ayivamanga kangako wena indawo wenza khonokho okwenguqu?
Hayi, ngaqalisa sidlala nje, sisadlala njengamadoda abangane nxa sasigojisile. Kodwa ngasembona ukuthi kula mathuba ngabuza lami bangitshela ukuthi umuntu angayenza amasenti bejani. Sengiphakathi lami, sengiphakathi. Inguqu lapha inkulu, you know, it's underrated, inkulu kakhulu.
Kodwa kuyadlisa yini?
Hayi, kuyadlisa sibili. Kubakhona abafowethu laba abalutshwana asebengenile sibili, hayi.
Yes.
Uyabuya lesinkwa ye.
Yes, siyabona kulabo biya labanye abantu.
Yeah.
Nxa sukhangeleke sesikhangela impilo nje, kodwa kuyaphileka yini mzala?
Hayi, kuyaphileka sibili. Hayi, impilo kuyaphileka. Kodwa ukuthi nje sebesikhangele ekhaya ukuthi kuzalunga yini.
Mm-hmm. Kodwa nxa sikhangela lapha phela kulujalo kwenziwa lokhetho, into ezinjalo. Nxa usukhangele ukhetho lwangikhona luqhutshwa kuhle kumbe luqhutshwa ngendlela engasiwo?
Hayi, ukhetho luqhutshwa kuhle lanxa kuloku khonana ezindaweni lapha lalaphayana, kodwa jikelele akukhanya kuqhutshwa kuhle sibili.
Sigqibe khonapho ke sibe sifuna ukwazi ukuthi kambe uMkhwananzi ulabantwana ulemuli umenjani ba?
Ye, ngilasabantwana abathathu. Lo nkosi kwazama ungalapho. So labantwana oqala ule-11 uThemba, owesibili ayanda ule-9, uNandi ule-6. Ngiyahamba laba ekhaya ngo-2016. Bakhulisa kakhulu, bedlala ebhuqwini. Bazibhuqa kakhulu, bakhulisa kakhulu, batakula ndawo njengeZimbabwe.
Babona le nkomo ukuthi uchako luvela ngaphi?
Hawu, konke kwenziwa imikhuba hawu.
Yes, hayi. Baba Mkhwananzi, sibongile kakhulu ukuthi sibe lawe lamhlanje.
Ambongile kaDube, thank you very much.
Yeah, ungadinga kusasa. Ndingalivuka njani ke lamhlanje silo baba lapha ke okhona ecingweni othi ngizuthi ndilobani Mfowethu kunjani?
Ngiyaphila, unjani?
Ngiyaphila kakhulu. Ungaphi khona?
NgiseCanada la.
Akutshela abantu uthumbani?
Mina ngundaba ezinhle Ndebele.
Ndebele, akusitshela ukuthi eCanada wafika nini khona?
Ngafika ngo-2001.
So lesikhathi, eh?
Ya, sendesikhatshana.
Singathi vele undathi ngubani? Ngoba abantu abaningi bathi undathi, undathi. Undathi vele mbani?
Hayi, undathi leli yi-nickname engayiphiwa ngabafana sisanda ukufika lapha. Kwakulabo ndaba ababili. Ulondaba umnakamuzi. Lami undaba lapha. So befuna ukudifferentiate lapho futhi khona nxa besibiza sihlangene sobabili bathi basehlukanise njani.
So singathi kuyaphileka yini eCanada khonapho lapho khona?
Khona khonokho ndoda umkhando.
Ye mkhando kuyafika, usuwajwayela kodwa?
Sengawujwayela.
Wenzani empilweni vele?
Mina ngisathi ukuthiwa yikwenzani lokho, ukuleya off, ngangisebenzela i-Blackberry, ngangisebenzisa i-surface mount technology le-Blackberry. So kathesi ngisebenzela ama-war veterans alapha and autism people.
So ke nxa sikhangela lokho kwe-Blackberry, wawusenzani? Kungani into eqakathekileyo kakhulu lapho?
Ngayi ngi-controller imtshina ethatha ama-parts kuma-reels iwafake ku-board yelokhuzeni yefoni ngokwayo, inamathisele le-glue ingene ku-oven, ngiyiphushe kuma-assemblers, babe sebeyilungisa khona lefoni. Hawu, sibe sesiyithumeze lo Obama khona ngapho, babe sesithi hawu, ifoni le yele-security kakhulu, zaziseyesquarters yangikhona e-Waterloo.
Oh, so ke khonapho uyakukhuluma nge-security ukuthi uyabuvimba ukuthi abantu bengatshontshelwa into zabo khonapho.
Hawu,
wakufundela ndathi konke lokho?
Yeah, ngakufundile.
Hawu, boni ke. So ke isikhathi sethu sesingani sesihambile, so akusitshele kancane ukuthi wena vele ekhaya kudabuka ngaphi?
Mina vele Silobela emaplazini.
Ukulima uyakwazi kakhulu?
Ukulima kakhulu, kakhulu vele umntwana womlimisi, ukhulu wayele plazi khonale eSlovela. So nxa uyakuzwa ukuthi khona kulama farmers eSlovela la disappearayo ngokhulu bonabo abakuthiwa yini ibhule, the silence of the what?
Breaking the silence.
Ehe, ehe, yithi labo yiba beSlovela bonabo lapho evela khona.
Ulemuli yakho umenjani khona?
Ye, andilemuli yami lapha, ngase wathutha zonke izivi zami ezalazo.
Awuboni-ke kuvaleliswa abantu khonapha mzala.
How abantu linjani? Sehlangana lami nyanga yena nje vele emsebenzini khonapha. Ngithabile ukuthi ngibelane ngalesi sikhathi. Hhayi, sethandi sehlukane sithiyele abanye abangaphatha uhlelo lolo lwabodube luye phambili. Ngiboke kakhulu ukuzuza leli thuba lami ukuthi ngithi fahlafahla.
Siyabonga kakhulu-ke mfowethu, ungadinelwa kusasa.
Hhayi, mbongile Dube.
Sawankulu-ke ndathi khona ngapho-ke kwele Canada. Sike singene kusihlandla elilandelayo elomculo ukuthi sizwe ukuthi silobani.
Igama lami ngusisa ewezomculo ngaziwa njengosisa Senkosi. Ngingumculi we-music okuthiwa yiMaskandi. Ngile album lami lokuqala eliphume ngomnyaka odlulileyo elithiwa Thande Lethu. I-album leli lilabanye engahlanganisa labo engahlangana labo lapho sicula uzinja ziyamluma, abafana bakamola ukiya box, abafana bakakhansela uSifiso Mkhize. So ya, yimi lo ngiphuma phansile Mambale ebajamhlophe ekhezi.
Singathi waqasa nokuhlabela.
Ukuhlabela i-album ngiqalise nje lami ngo-2015, but iminyakeni yonke le edluleyo bengingumgidi, ngisebenza la maqembu atshiyeneyo. Ngike ngasebenza le-Grasso Theatre, iWoza, i-CIR Arts, and then sasesivulelethu iqembu ngapha kwale UK, iFlame Lily Arts. Sihlabela imigidi yesintu, isijikitsha, leminye nje imigidi yasekhaya eZimbabwe, showcase ngawakhatha kule lizwe lase-England. But as i-album ngiqale nje kungekudala.
Singathi-ke ku-albhamu yakho leyi kule ngoma ezithize ingoma engani ungatsho sibili ukuthi kweza ukuthi lapho ijaye kakhulu sibili iphi?
Mina engithi ngayishaya kakhulu, I see abantu abathi bona bayayithanda, so lami senza hamba ngoyodumo olithandwa ngabantu. Ingoma ethandwa ngabaningi abadala apha washaya wakulalela yingoma engayihlabelela iqembu lethu Amahlolanyama Ezimnyama, ingoma yebhosa.
So we know what we're having in the
bengifuna ukuhlabela about something esi ground ayo thina abantu bakomthakazi, especially abantu bakubulawayo eMathweland ngale. Ngase ngithole ukuthi iqembu leHighlanders has always been a constant empilweni zethu thina abanye phezukhulu omalume labo babomdala bebesupport iBhoso lathi sakhula sangena eButterfield. You know, iqembu leli liyi-source of pride for abantu bakithi. So ngase ngisithi othi ngibahalalisele lami ngike ngithi Highlander mama ezikamagebhula lanini lanini.
So khonapho-ke nxa uhlabela ngokuthi Highlander uyabusithoni khonapho uyabubatshela sithi
ayi kubabonga nje kubatema nje kuphela.
Lawe lapha lamnyazama phela ukuthi nihlabele Zulu kalindaba siyadaba ukuthi liyangena kolapha ke libe lilathi kuseni kangaka. So alike litho ukuthi umculo lo liuzwa njani oyayilenda kambe iyachaya kumba ichayi nanku umculo phela luzwe ukuthi uchaya kanganani. So asiwuchayi nsizwe siyezwa lapha-ke kulabantu abaningi abangenileyo lapha sifoni ukuthi kulobani. Busani Mabhana uthi msakazi unjani, ngiyaphila kakhulu, kunjani khona ngapho lapho khona mnumzana, kuzobuya njalo lo nkululeko ngokusi uthi kunjani, vuke njani Dube, ngivuke kahle kakhulu. Kuzobuya lo Sakhile Liline uthi ngikhona esitikini, siyabonga kakhulu Sakhile Liline. Lingakhohlwa phela ukuthi lamhla ntambama ngo-6:30 kusiya ku-8:30 khona ngale Crown Plaza kuyabe kupiwa kwabe kule ngqomphikiswano elabi liyethulelwa iStudio 7 liye kuFacebook, lizayithola khona ngabo. Ye, kuzobuya-ke sibone unkululeko uthi Gibbs, ngiyayithanda ibheju lapho ukhuluma ngehighlander. So ye, siyakuzwa kakhulu mfowethu. Ubuye uBusani uthi ya imnandile ingoma, siyamhalalela phela unkosazana uSisa ngani utshaya isibili okuzwayo. Polite Gokuba la ukhona esitikini khonapho, siyabonga kakhulu. Usiyambe usilambe over uthi lami ngikhona uthi ngisegoli. Kuzobuya lobani futhi ya likhanya libaningi lo Shepherd uBhodloza uthi livuka njani lina bengonyama yamahlabezulu yakwamhlahlandlela. Sikahle kakhulu abasibukele kuFacebook, sicela phela lisithumezele izipotoni, lisithumezele ama-likes lento ezinjalo. So-ke siyabonga kakhulu, lingakhohlwa ukusithumezela la ma-audio enu kuWhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Inombolo 01 202 465 0318. Singakehlukani ukuthi sibone udaba belikhokhela lamhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi likhangelele ukuthi lo nyaka kuzakwethulwa ibhajethi ehambelana loZulu. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.